ngibona namhlanje bakhuluma ngokhetho oluzaba khona emazweni achiyeneyo olungakenziwa. Kodwa nxa singakhangela lweZimbabwe, olweZimbabwe solwenziwe. Lule ngxabanqoza zalo ezifakiweyo khonapho ngaphandle kwakhona. Singakhohlwa ukuthi ukhetho lweZimbabwe solusemakhoti, solusemthethwandaba. Lapho luzakhethwa khona. NjengeSADC, ngibona ngani labo bayafuna ukuthi bananzelele ukuthi bangakhuluma ngento esisemthethwandaba osokumele ukuthi ikhothi i-decide. Kungaba ngenye indlela kubatshekele bese kungani kuthiwa baba le ngxenye yokungani kuthiwa banga-influence ama-results kumbe influence ama-codes kumbe uthe ngxenye abanye babesebesithi khona hhayi thina sasisimelele ukuthi i-code i-decide. Abantu besadak bathutsha sebesithi so ngabazikhuphe phakathi kwalokho ngenxa yokuthi ama-elections eZimbabwe kasodaba abaluthethayo ngoba lulethwe kubo futhi ama-elections eZimbabwe ngama-elections oludaba solusemakhona.
Ye kodwa nxa sikhangele sibili i-sadak yelongwayo ubona ngani nxa sikhangela indaba ezendawo yena leyo kujalo ukuthi bakhangele eceleni nxa kune kusenzakala kambe ukuthi vele bebengaluphatha udaba lolo loba nje nga alokho emthizandaba.
Bona ngani bebengaluphatha, ngingeza-ke ngibaqambele ukuthi bengeza-ke beluphatha. Angithi bebemenyiwe ukuzokhangela ama-elections, uku-observe ama-elections. Sebevele sebekhulumile bona ukuthi ama-elections bawabona ehambe njani. Abazange besebekhulumile kwasekufika lolu daba olokuthi okhanyiswana emakhoti. Abazange betshintshe indlela kade bevele bona bethepha nama bakhangela ama-elections bawabona ehanjiswe kuhle. Banokube mikhona lapho. So nakhesi sesifuna ukuthi bakhulumeni nxa bengathatha ama-elections eZimbabwe bakhake kuwajela.
Siyabona-ke ukuthi kulokhetho oluzakwenziwa ebuyele e-South Africa kuzobuya-ke le-DRC kanye le-Madagascar. Kambe bangakhuluma ngani khonapho nxa sesikhangele ukhetho lolo?
Okumele ukuthi bakhulume ngakho yikuthi bazelisise ukuthi ama-elections kumele kube nokuthula. Ikakhulu nxa ungakhangela indlela ama-elections abesenziwa ngayo ngathi e-DRC. Lokuthi angithi sizwile ukuthi umkhokheli we-DRC uthi kasoze abe khona kumncintiswano. So lapha sekumele ukuthi khangelwe indlela, bazame ukufaka indlela ama-elections okumele ahambe ngayo. Ngabona nathi njengamazwe ase-Africa, especially amazwe e-Southern Africa, siyafisa ukuthi sibe nama-elections alokuthula angela kukhonona phakathi. Lokho kungaphumela nokuthela ngaphandle ukuthi siqalise ukuthi sifake imicabango ngokuthi kambe kuyini esingakwenza ukuthi lathule lama-elections angelahluki. Kuyini esingaxhasa ngakho njengamazwe angomakhelwane ukuthi sizame ukuthi siqondise indlela esenza ngama-elections athi sifane lamanye amazwe.
Ye, nxa sesikhangela phambilini sibili kukhanya baxoxa futhi langodaba lwezomnotho. Nxa sikhangela-ke kuzwekazi le-Afrika kusadak yena leyi ubona ngani ezomnotho sibili kumele bazikhuthaze kanganani nxa sikhangela lokuthi phela into abaziyembayo ziyakhanyiswa kwamanye amazwe kazilungiswa ikhonakale-ke endaweni yesadak.
Mina ngibona ngani ezomnotho ziqakathekile and ili amazwe e-Southern Africa ngamazwe anothileyo kakhulu. Bona la amazwe esikhuluma ngayo njengabo-DRC balama-diamonds e-South Africa, lama-diamonds lathi kuthiwa sindawo eZimbabwe le-South Africa balawo. Ngizafuna ukuthi sicabange indlela ngesikhathi siyikholoni sisakholonayiziwe. Inamibia ikholonayiziwe yi-South Africa lathi sikholonayizwe ngama-British labo belokwabo. Indlela eyenza ukuthi abantu ababekholonayizile baphumelele yikuthi babexhasana. USmith babefuna bemfakela ama-sanctions namanye amazwe. I-South Africa yenze njani? Imxhasa uSmith kungamfani. I-South Africa ayisithi nxa ilama-sanctions ixhaswe yiZimbabwe ukuthi kungasikhambi. Lathi njengamazwe e-Africa sasekeleni ukukhuluma kuphela nge-politics lezinye izinto. Asiboneni ukuthi umnotho wethu siyawusebenzisa ngendlela ezifana nayo.